Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolesine mhla ka 11 kumabasa 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngawuqathanisa ukudula kokudla lobuyanga obukhona lokusweleka kwemisebenzi esikubonayo kusho khona ukuthi baningi abantu abahamba besiyalala bengadlanga kuse bengadlanga abadla kanye ngelanga kumbe badle ngemva kwensuku ezimbili kusiya kanjalo kanjalo.
Ibhanga elikhulu lomhlaba ele World Bank lithi Zimbabwe yiyo elokudla okudula okwedlula amazwe wonke omhlaba.
Iphambanisile kakhulu ngokubeka ithatha izimali zabantu yona ikwazi ukuthi bebezaba nobunzima uyibuyisela leyo mali.
Inhlanganiso zamabhizimusi eZimbabwe zithi zikhathazwa ngumbiko weReserve Bank of Zimbabwe othi ibhanga leli lizathatha isikhathi eside ukuze libahlawule imali yabo eneleyo. Abakhubazekileyo bakhala ngokukhudumala komkhathi okwenza kube nzima ukuthi bathole ukudla lokunye okuqakathekileyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ibhanga elikhulu lomhlaba ele World Bank lithi iZimbabwe yiyo elokudla okudula okwedlula amazwe wonke emhlabeni jikelele. Kumbiko eliwethula kabili ngenyanga, leli bhanga lithi phakathi kwamazwe alichumi eliwahlolayo, iZimbabwe yiyo ekhokhelayo ngentengo zokudla ezikhuphuke ngesilinganiso sokungamachumi phose amane ekhulwini 37% ngenyanga edluleyo nxa kuqathaniswa lesikhathi sinye nyakenye. Ilandelwa yi-Argentina, yona elandelwa yi-Palestine, Egypt, Vietnam, Mauritius, Nigeria, Bahrain, Guinea le-Paraguay. Okwesikhathi eside esedluleyo, ele-Argentina yilo ebelihamba phambili. Umbiko we-World Bank lo uza ngesikhathi uZulu ekhala ngokuthi ukudula kwezinto lokhu kwenza impilo ebelukhuni ngamandla ngoba evele ehlaselwe indlala ebangelwe ukungani kuhle kwezulu. Uza njalo lapho uhulumende esanda kwethula imali entsha ebizwa ngokuthi iZimbabwe Gold kumbe ZIG, yona athi ilohlonzi ukuhlaziya udaba lokudula kwezinto lolu. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele umkhokheli wenhlanganiso emela abathengi National Consumer Rights Association, umnumzana Efi Dlela Ncube.
Kubuhlungu kakhulu ukwazi ukuthi iZimbabwe yiyo elokudla okudula kakhulu okwedlula wonke amazwe omhlaba. Nga uqathanisa ukudula kokudla lobuyanga obukhona lokusweleka kwemisebenzi esikubonayo kusho khona ukuthi baningi abantu abahamba besiyalala bengadlanga kuse bengadlanga abadla kanye ngelanga kumbe badle ngemva kwensuku ezimbili kusiya kanjalo kanjalo. Kusho khona ukuthi abantwana besikolo abaningi baya esikolo bengadlanga, baphenduke bengadlanga, bengadli lutho, balale bengadlanga. Kutsho ukuthi izifo lezi eziphathelene lokuswelakala kokudla kwakha umzimba ziyanda, ziyizo ezithatha impilo yabantu ezenza kube nzima ukuthi baphile kahle. Yinto esegcekeni nje loba ungakazi wakubona lokho okubhaliweyo ukuthi kunjalo nxa ukhangele intengo yezinto ephezulu indawana zonke. Lokho kuveza kahle kamhlophe ukuthi ilizwe alisebenzi ngendlela efanele, ezomnotho kazisebenzeli wonke umuntu. Kulabalutshwane abakhomba ngophakathi abadla kahle, iningi lithwele nzima kakhulu. Yikho lokho kumele ipolitiki ikulungise ngokuphangisa.
Njengoba uhulumende esithi imali entsha le ilohlonzi nxa iqathaniswa le mali zakwamanye amazwe, singabona mhlawumbe intengo yezinto isehla yini ngempela idala umahluko limali?
ukwethula kwemali entsha okuthiwa yizigi kakulethanga nguquko lakancane empilweni zabantu. Kakutsho phela ukuthi nxa sekulezigi wonke umuntu selomsebenzi, wonke umuntu sehola, ukudla sekuchiphile. Lokho kume khona laphana lapho kade kukhona kumbe kuqansa lapho okuqansa khona. Into ebuhlungu yikuthi abantu ivela imali kabalayo yona le ekhulunywayo. Iyabe iphelela emabhenki beyizikhulunywa ku TV kodwa ezikhwameni zabo kabalayo ukuthi bathenge ukudla. Ngakho ke usizi luyaqhubeka siyaphambili abantu besehlule ukuthenga ukudla. Ulonyaka ke kuzaba kubi kakhulu ngokuba izula linanga, kutsho khona ukuthi kuzabe kusilela izinto eziningi abantu abafuna ukuthi babe lazo ngenxa yokuswelakala kwemali.
Umongameli Mnangagwa simbone ephuma esithi yena uhulumende akwenzi ukuthi angenele kudaba lokuhlela intengo ngoba uthi iZimbabwe ngumkambo ovulekileyo lokho esingathi free market, ngokunjalo intengo kumele zizihlele zona ngokwazo, hathi ukuthi kungenele uhulumende. Ungathini ngalokho?
Noma yiphi indlela yokuphatha ezomnotho, into eqakathekileyo ukuthi leyo ndlela ikwazi ukuqeda ubuyanga, iqede indlala, iphe abantu imisebenzi, yenze izinto zingaduli ngendlela esizibona ngayo. Ungabona kule ndlela yokuphatha ezomnotho engakuphile ezo zinto, kusho khona ukuthi kumele kube lenguquko. Kanti ke njalo nxa sikhuluma ngalokho okuthiwa ukuthi i-free market, i-free market kayisebenzi nxa ngabe abantu bengabayanga bebanengangaka. Kumele isebenze incediswa ikungenela kwahulumende, senza ukuthi kuvikeleke labo bangazuzi izinto ngendlela efaneleyo, lokho esithi thina ngama vulnerable communities. Ngakho ke kuzamela ukuthi kusebenze ngendlela efaneleyo konke, hayi ukuchiyela amabhizinisi kuphela ukuthi azalungisilizwe. Uhulumende kumele abe lendlela, abe lesandla ekulungiseni kwezenotho lelizwe.
Umnumzana Efidlela Ncube ngumkhokheli wenhlanganiso emela abathengi National Consumer Rights Association ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo owe Studio 7.
The Voice of America.
Inhlanganiso zamabhizimusi eZimbabwe ezigoqela iZimbabwe National Chamber of Commerce leConfederation of Zimbabwe Industries zithi zikhathazekile ngesinqumo sebhange elikhulu lelizwe leReserve Bank of Zimbabwe esokuphuza ukuthola izigidi lezigidi zamadola abhadalwa ngamabhizimusi achiyeneyo. Imali lenge yokuthenga imali yakwamanye amazwe. I-RBZ ithi ayilamali eneleyo ukubhadala osomabhizimusi laba, ngakho iyenelisa ukubhadala izigidi zamadola lezi phakathi kweminyaka emibili. Osomabhizimusi bona bathi lokhu kuza kwehlisa izinga lokusebenza kwabo, njalo sebesengozini yokubotshiswa ngamabhanga abawakweletala imali. Osomabhizimusi laba baqhube umhlangano lo sebalukhulu we-RBZ umnumzana John Mushavanu oveze ukuba akenelisi ukubabhadala imali yabo. Kusenjalo isindo semali entsha iZimbabwe Gold kumbe ZIG sesiqale ukwehla kungelamalanga limali iqale ukusebenza. Ngomvulo i-13.45 ZIG ibithenga idola leMelika elilodwa, kodwa namhla abaningi bathi sebe edinga imali ephakathi kwe-15 le-20 ZIG ukuthenga idola leMelika elilodwa. Sixoxe lomkhokelo wenhlanganiso yeZimbabwe National Chamber of Commerce umnumzana Mike Kamgeremo ngalolu daba.
We talked to the governor about that. We even told him what the members are saying. There are some of them that are saying that they got paid in advance.
Sikhulume losibalukhulu webhanga leRBZ samtshela ukuthi abanye osomabhizimusi bathi babhadalwa imali ngabathengi bese bethatha imali bayise ebhanga ukuze bathenge idola leMelika elokuthenga impahla ngaphandle kwelizwe. Udubo osolukhona ngolokuthi abanye abathengi sebefuna ukubophisa osomabhizimusi laba ngoba bebhadala imali zabo. Usibalukhulu webhangaleli yena uthe lokhu kwenziwa ngenhloso yokuletha ukuhlaliseka kwemali entsha eyamazigi, esithi engakhupha imali eningi imali le ingahle iswele amandla.
Umnumzana Mike Kamgeremu ngumkhokeli wenhlanganiso yeZimbabwe National Chamber of Commerce ubexoxa leStudio 7 eseHarare. Siphinde saxoxa njalo ngalolu daba lengcwethi yezenotho esebenza lenhlanganiso yeDisability Center umnumzana Masimba Kuchera.
Okuqala i-RBZ iphambanisile kakhulu ngokubeka ithatha izimali zabantu, yona ikwazi ukuthi bebezaba lobunzima uyibuyisela leyo mali njalo bebefuna ukuthi bathintshe i-current. So abamabhizinisi kathesi abaselathemba le-Reserve Bank, abaselathemba le-currency auction system. Njalo ngibona njengani nxa engaqhubeka ikhona i-auction system, amabhizinisi baya bengahambi. Labo abaya khona ku-auction system baya besiya khona ngoba baya bebandezela.
Ukuqansa kwe-rate lokho okwenzakalayo kungabe kubangelwa yikuyini?
So okwenzakalayo ekhathesi ukuthi abantu kabakabi nethemba le currency le, so baya besenza i-wait and see attitude kodwa balaba US dollars. Wenzela ukuthi nxa kuyukuthi into azihambanga banemali ababona njengani iyabagcinela ifundini ukwedlula amasinti.
Likhuluma ngodaba lokuthi abantu bamelele ukuthi babone ukuthi kuzahamba njani, yikuyini okungenza ukuthi abantu babe lethemba lemali entsha le?
Abantu bayavemelele ukubona ukuthi uhulumende njengoba yena unama-services abhadalwa ngabantu uzacharja yini ama-services esebenzisa i-local currency.
Sibone emhlanganweni oqhutshwe eHarare usibalukhulu webhanga le-RBZ kanye lomnobhala jikelele ogatsha lwezemali bengaphumanga egcekeni ngokuthi imali le izakwenelisa ukuthi ithenga amafutha emota, ibhadala iduty lokunye. Nxa kungaqhubekela phambili kungakhanyi kakuhle, singabona limali ifana na lama-bond notes awaswela amandla.
Asiqaleni sithi thina usibalukhulu e-Reserve Bank kayisuye sibili umuntu ongathi yena uhulumende uzaqalisa ukuthi asenze amasiki. Lokho sikukhanyalele ukuthi uphume umphathintambo wezimali ubaba uprofesa Mthuli Ngubo.
Umnumzana Masimba Kuchera ingcwethi yezenotho njalo esebenza lenhlanganiso yeDisability Center. Kodwa ocebisa ibhanga le-RBZ umnumzana Persistence Kwanyanya utshele iStudio 7 ukuba imali yeZig isekelwa ligolide, ngakho ke ayisoze iswele amandla njengezinye. Kusenjalo ingcwethi kundaba zenotho edumileyo eMelika njalo efundisa ekolishini leJohns Hopkins University umnumzana Steve Hank utshele iStudio 7 ukuthi imali entsha le ayisoze isize ngalutho, njalo uthi ibhange elikhulu lelizwe ele-RBZ kumele lidilizwe ngoba selehlulekile ukulungisa umnotho. Ugwanyanya yena uthi uHank ukhuluma angakwaziyo. Abantu abakhubazekileyo bathi ukukhudumala komkhathi okubizwa ngesilungu ngokuthi yi-climate change kubathwalise amagabha avuzayo ngesikhathi bezama ngamandla wonke ukulwela amalungelo abo, kubika uLucy Selemani Yasine.
Abacubungula ezokuthuthuka kwaZulu bathi ukuguquka komumo womkhathi kunciphisa amathuba abantu abakhubazekileyo, kubathwalisa nzima ekutholeni ukudla, ukukha amanzi lokwenza eminye imisebenzi. Omunye wabakhubazekileyo unkosazana Tariro Gurure uthi babhekane le nhlupho eziningi ngenxa yokukhudumala komkhathi.
Uhulumende lomlando wokuthi agcine abantu abaswelayo labaswelisisayo esingathi yi-community ngesiNgisi ukugcine kuphiwa imali leyo esuka ku-social welfare.
Umqondisi wenhlanganiso ye-Disabled Women Support Organization njalo ongumgcini sihlalo wenhlanganiso ye-National Disability Board unkosikazi Loveness Banda uthi kunengi abakwenzayo okunceda abakhubazekileyo ababhekane lokukhudumala komkhathi.
Sabe sifundisana okuqakathekileyo okufana lokusebenza ukuthi lathi sizenzele ukuba lathi sibe empowered siyenze ama-business achiyenetshiyene. Okuhluphayo kunengi kodwa konke lokho kungaba kukhona basizame nini ukuthi lathi siqine sikwedlule sibe phambili.
Umnumzana Nyasha nawo owakhethwa ukuba ngummeli wabakhubazekileyo kunhlanganiso yomanyano wamazwe akuzwekazi le-Africa e-African Union Disability Ambassador omela isigaba sezansi yezwekazi le-Africa uthi abakhubazekileyo babhekane lobunzima bokukhudumala komkhathi ngesikhathi belwela amalungelo abo achiyeneyo.
There are impacts of hunger. Those with albinism, they are exposed to cancer because of heat.
Kule miphumela yendlala, abale albinism basengozini yemvukuzane ngenxa yokutshisa kakhulu. Lezi ngezinye zezinto abantu abakhubazekileyo ababhekana lazo.
Unkosazana Kundai Ngwena owakhethwa ukuba lilunga le-Africa Union 4th General Assembly member ekhangela uhlangothi lwezokuguquka komumo womkhathi uthi bebevele bebhekane lenkinga eziningi abakhubazekileyo kusukela kudala.
Now it means they've become much more disadvantaged. Henceforth, with that background in mind, these people, they should be at the forefront.
Bona bevele bengelawo amathuba. Kusukela manje kumele bebe semqondweni laba bantu. Kube yibo abahamba phambili uma kukhulunywa ngenhlelo ezichiyeneyo zokusiza abantu.
Umanyano wamazwe omhlaba owe United Nations ukhuthaza ukuba abakhubazekileyo banakekelwe ngesikhathi sokukhudumala komkhathi njalo bephatheke kunhlelo zonke ezenziwa nguZulu. Umanyano lo uthi kusobala ukuba abakhubazekileyo abaningi bayaswela kakhulu okwenza isimo sabo sibe sibi ngesikhathi sokuqhubekela phambili kokukhudumala komkhathi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguLucy Selemani Yasini.
Izehlakalo zokudutshulwa kwabantu ngabanye kwelemelika kuqhubekela phambili ngesikhathi kulokwehlukana kwemibono yokuthi kufakwe imithetho eqinileyo ezanqabela ukutholakala lula kwezikhali. Ngesonto amapholisa ethule umfanekiso kumabonakude otshengise ujaha oleminyaka yokuzalwa ngamachumi amabili lasithupha 26 odutshulwe ngenhlamvu ezifika phose ikhulu 96. Lujaha ubatshayela imota wamiswa ngamapholisa kodwa amapholisa athi lujaha udubule elinye ipholisa amanye amapholisa ahle amdubula. Kuthi ngolwesithathu kubotshwe abantu abayisithupha ngemva kokudubula abantu akade besembuthwaneni wabokholo lwesimoslem belomcimbi wokunanza usuku lokugcina lomkhubo wabo wokuzila iRamadan. Udaba lwesibhamu lolu luhlala lulakho ukuba lomthelela kukhetho. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lolandela ezombusazwe lemelika umnumzana Tamurai Gwekwerere ukuze sizwe imibono yakhe ngalolu daba.
Indaba yesibhamu lapha eAmerica ayisiyo ndaba elula yokuthi ingaphongulungiswa nje kalula kanjalo. Isizathu singesokuthi khona ukuba lezibhamu, ukuphatha izibhamu kusemthethweni weAmerica nxa singakhanyela ethiwa yi-14th Amendment, the right to bear arms. Inkinga esiba khona-ke okubangela ukuthi khona kube lokudutshulwana malanga wonke, okokuqala yikuthi khona ziningi izibhamu lezi e-America, ziningi kakhulu. Yikho-ke njengoba ziziningi kanjalo kutsho ukuthi khona abantu abaziphathayo, abanye babo abaphatha izibhamu akumelanga babe bephathe izibhamu ngoba bayagula engqondweni sibili. I-mental health nxa sikhuluma ngesilungu lapha ayimanga kuhle emakhanda abo. Nxa umuntu ongasiye ephethe isibhamu uzasisebenzisa ngendlela afuna ngayo.
Wona amabandla ezombusazwe ubona engadlala ndima bani ukuze kungaqhubeki?
Amabandla ezombusazwe akukho lula ukuthi khona bayingenele le ndaba bayilungisise ngoba ukulungisiswa kwendaba le yikuthi izibhamu zibe zilutshwane ezitholakala ebantwini. Lokho akungeke kwenzakale kalula ngoba amabandla ayiwo asekela ukuthengiswa loku abamela izibhamu njenge-NRA balamandla kakhulu, balemali kakhulu. kakhulu njalo yibo abasupporta ama Republicans yikho ke akukho lula ukuthi ama Republicans njobe thola imali eningi kangako le support ku NRA baphonga ukuthi nje hayi basisa imithetho ezakwenza ukuthi khona ukulokwesulwa kwamandla kwabantu ukuthi babe baparticipate yinto enkulu eyenza ukuthi khona ama Democrats lawo baye ngumthetho bayenza ukuthi khona isibhamu zingatholakali kalula kanjalo akukho lula ngoba emthethweni indaba efuna ukuthi kulungisiswe kuyabe sekuye kwakulungisiswa umthetho iconstitution ngokwayo eba yiyo esetshenziswayo nxa abantu besithi isibhamu kumele basiphathe kanje.
Umnumzana Tamrai Gwekwerere ngolandela ezombusazwe lemelika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esemyami khonapha igwele melika. Singakangeni kusigaba esilandelayo esike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Owake wadlala umdlalo we-American football u-Orenthal James Simpson owaziwa kakhulu ngokuthi ngu-OJ Simpson ngasekho. Umndeni wakhe wethule umbiko enkundleni yokuxhumana e-X namuhla lapho abaveze ukuba ubulewe yisifo semvukuzane. U-OJ Simpson wake wetheswa icala lokubulala owayengumkakhe u-Nicole Brown Simpson lomngane wakhe u-Ronald Goldman ngomnyaka ka-1994. Amapholisa athi wabagwaza ngenqamu kodwa watholakala engelacala. Ngokuya kwesikhathi umndeni ka-Nicole Brown Simpson lo-Goldman waphanyeka udaba lolu emthethwandaba we-Civil Court lapho ahlawuliswa izigidi ezingamashumi amathathu lengxenye zamadola eMelika $33.5 million. Engakabotshelwa icala leli wabaleka ngemota wagijinyiswa ngamapholisa okwesikhathi eside okwabukelwa kumabonakude ngabantu abafika phose izigidi ezilikhulu i-95 million. Wake watholakalela macala okuthumba lokuthatha ngenkani impahla yabanye abantu wagwetshwa ukuba ahlale entolongweni okweminyaka phose elichumi. Waphuma entolongweni esithi uyagula u-OJ Simpson owayengumlingisi olodumo wadlalela amaqembu omdlalo we-American football agoqela eleSan Francisco 49ers lele Buffalo Bills. Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi amabandla aphikisayo elizweni awatshengiseli idlabuzane lokuthi athathele ibandla leZANU-PF umbuso ikakhulu njengoba kungacaci ukuthi kwenzakalani kubandla le-CCC selokhe umnumzana Nelson Chamisa wayelikhokhela walichiya kunyanga phose ezintathu ezedluleyo. Umholi webandla leZANU-PF umnumzana Emmerson Mnangagwa usanda ukutshela intatheli zindaba ukuthi uyathokoza ngokulwisana okusemabandleni aphikisayo ngoba kubangela ukuthi ehluleke ukumelana lelakhe. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Solani Njemnyama Moyo ilunga lebandla le-CCC njalo engusenator weMathabeleland South. Endawonye lomnumzana Dube Mkombwe ilunga lebandla leZANU-PF owayengumgcini sihlalo weBinga Rural District Council onguye osungula lingxoxo.
Abantu bethu kubanzele ukuthi iZANU iyiparty, it's a political party, it's a competitor la iyayenzisana kwipolitiki yeZimbabwe. So ama-opposition parties yayena era ama-issues awo granting advantage kuZANU. Indlela abalwa ngayo yethithi iZANU ukuthi ibambe iqhubeke ibibusa yona.
Ungavumelana lakho lokho yini mnumzana Moya?
Angeke ngivumelane nakho, ngathi nje ama-political parties yiwo abusayo ikakhulu e-Afrika bale-strategy abasisebenzisayo ukuthi baba nabantu abasebenza nabo ukuthi abasinasisela ukuthi sisebenza nabo babe yibo ababasebenzisayo ukubana belisane yipho sonke isikhathi
Nanso ke indaba mnumzana Mkombo.
Mnumzana Moyo, kodwa ungathi kuyini okwenzakalayo kumabandla aphikisayo singakhangela lona elakho le-CCC? Ubona ingani lingabe liqinile ukuthi sokubuya ukhetho lalo lingamisana lebandla elibusayo?
Kuyaziwa ukuthi i-opposition sengithathi yawo unama-election elekathethi khona kuzaba wesi ngoba abantu sebefundile. Sekufuneka i-leadership esithi ubukhokheli obuyonguNkulunkulu obungasoze bucabangele ezikhwameni abazacabangela abantu, umuntu ekwazi ukuthi noma afike isathu okuthengisa ekwazi ukuthi singadingisa njani isizwe sihlupheka, yibe ukuthi lihlele emuva kakhulu. Nxa ukhedela ungabuya ngiqinisile izoyenzeka imihlolo izinakasebangeleni elibusayo khona bebona kathesi ukuthi ha yesikisehosolomendelo ezayenza ngcono ngoba indlala elapha eZimbabwe ngendlela ilizwe elingaphathwa ngayo nxa kungathiwa i-election kusasa epozishini onguye
Mnumzana Mkombo, ubona ingani ibandla lezanu PF lona liyenelisa yini ukubusa ngemfanelo kumbe hayi? Njengoba umnumzana Moyo esitsho, kuningi osokukhama abantu, sikhangela lokwenzakalayo ngemali le entsha eyezike.
Ungakhangela ngathi sizengamaZimbabwe sethi nobukhushane ukuthi hayi umalukazana ubuyile egumeni wakaphumela endlini, sesikhulume ukuthi awulivika awulisela awulijalinjani kagezisa imigano kakazange agezise imigano naleyo imali esiyisola kunje ayizange isebenze imali le already sesikhulu bethi hayi imali yakhona ayisebenzi, thina sifuna ukuthi kusebenze kabani. Nxa upresident enze akwenzileyo kumele sisapote ngoba kwanana engubaba ethe ekhaya angashonisa isapoti yabantu bakhe uzakhangela njengobaba ongafanisile. Ngaba mnandi ukuthi uyotshayela izandla ubaba we-next door ehluleka ukuthi utshayele ubaba wakho izandla ebuzanayo. Imizamo ayenzayo ifuna thina abantu abahluphekayo asobaba umnyanga umuntu ohluphekayo izinsizwa zethu ezihlobo zethu ubaba asesika i-economy kodwa thina kubeasibelanga zincedishe ukudiliza i-economy sodiliza katezonjongo zethu abanyeza bafuna ukwamukela imali leyo. Kukhawula ubani? Kukhawula umnyangagwabo zokhawula thina sikhawulisa ubani?
Ungasigqibela lingxoxo mnumzana Moyo.
Okungimangazayo ukuthi umfowethu sure njengowasuka ku-opposition ukuthi okungcono sekubonile okungcono ebandleni le-Zanup. Yebo uyatsho ukuthi umaluka kanjani nga efika ufike ecaleni yakho lalo kanti nomali kazalo ungakanani ele 43 years umali kazalo engazali engatholi umntwana uyagcina la ethiya phela hhayi uhulumende uyehlulekile. Nxa kungalutshwa ngendlela ilizwe leZimbabwe lingaba right, ilizwe le-corruption, ilizwe elingaqiniso. Yathi sizwa bathi ibhondi ilingana ledola 1-to-1 namhlanje sebesithi 1 weekly ilingana le-$13
lo ngumnumzana Solani Njemnyama Moyo, ilunga lebandla le-CCC njalo engusenator weMathabeleland South, obexoxa endaweni lomnumzana Dube Mkombwe, ilunga lebandla le-ZANU-PF owayengumgcinisihlalo weBinga Rural District Council. Velo Sithandekile Mhlanga owe-Studio 7. Live Talk namhla kuhlelo labesifazane ole Women's Round Table sixoxa labenza imisebenzi echiyeneyo eZimbabwe. Singakagqiba uhlelo lanamhlanje othi sikhangele besilazo ibhange elikhulu lomhlaba le World Bank lithi Zimbabwe yiyo elokudla okudula ukwedlula amanye wonke amazwe ejikelele. Silugqiba ke lapha uhlelo lethu lanamhlanje olivalelisayo nguDaboka Ncube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.